So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Ngomhla ka Studio 7 ngesonto mhla ka 16 zikwandlela 2022 ngokwesithuve. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala eZimbabwe ngohlelo lweCOVID-19 lockdown.
Ukuthi kube lama lockdown okuphela akusizi manje.
Kulabanye abalandeli bebandlele MTCT ekukhelwa uMnumzana Douglas Monzora abangafuni ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections yokubandlaleli.
Kulabantu asebewithdrawile ukuba ngamakhandidethi ebandla le-MTCT kuma-by-elections abuyayo.
Kodwa ibandlaleli lithi abantu laba bebengakakhethwa ukuba bazoncintisa kukhetho lwama-by-elections.
Iqiniso yikuthi laba bantu abakhiphe amabizo abo bebengakabi yibo abamele ibandla.
Kwenzakala nxa intombi ingazithwala ingakendi.
Ingabonakala ukuthi isimi kubi, ingazange ivelise ijaha, kungela jaha elidumileyo, babeyibuza.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Bayakhala eZimbabwe ngohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga usanda kwengeza ngamaviki amabili uhlelo lwe-COVID-19 lockdown esifisi nomemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Umakisikama usethulela lolu daba.
Esethula umbiko wokwengeza ezinye insuku ze-COVID-19 lockdown, uChiwenga wathi izikolo kumele zilungiselele abantwana lababalisi kungakaqali izifundo. Wathi wesaba ukuba uzamemetheka ngamandla umkhuhlane lo obulele abantu abahlanu izolo, kwathi abafika phose amakhulu amathathu 297 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Loba kunjalo uMnumzana Gilbert Mpofu ohlala eHarare uthi kasiboni isizathu senhlelo ze-lockdown.
I-lockdown le engezwa kwayo mrani kuyafetha kakhulu abantwana besikolo, kuzayenza bangahambi futhi esikolo. Iminyaka edlulele yabafundanga khona, namboni isizathu sokuthi kusenziwa ama-lockdown. Mina ngabe kuyavula nje abantu baphile, siphile layo i-corona yakhona leyo. Ngoba ukuthi kube lama-lockdown kokuphela akusizi manje, kuyafetha abantu abaningi, isikolo, i-industry.
Lokhu kusekelwa nguMnumzana Anson Khumalo, isakhamuzi sakoBulawayo.
I-extension yama-measures e-COVID-19 leyi iyasihlukumeza kakhulu, ikakhulu ekufundeni kwabantwana esikolo. Izikolo lokhu zivaliwe, sokuzaba lethuba elide kakhulu abantwana bengafundi. So kutsho ukuthi hheyi sokusihlupha kakhulu, ngoba abantwana bazahlala isikhathi eside kakhulu. Abanye bagcina besenza ezinye izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi sebehlale kakhulu bengayo esikolo.
UMnumzana Junior Moyo laye ukhala ngabantwana asebelahlekelwa isikhathi sokufunda.
Engibonayo about the extension of e-lockdown ikuthi especially in terms of school, abantwana basathola ama-chances okubana beye esikolweni.
Unkosikazi Siphesihle Mlilo uthi lanxa kulungile okwenziwa nguhulumende uzwela abantwana besikolo.
Kodwa ngizozwela uzwelo njengomzali abantwana bethu laba abangasakwanisi ukuya esikolo. Ingabe kuthiwa siyakwanisa sonke abazali, but akuvumi manje ngendaba ye-economy ukuthi abantu bethu befunde online njengamanye ama-countries. Ingabe kungcono?
Unkosikazi Zanele Nkomo ohlala koBulawayo ulombono ofanayo.
Sizwa ubuhlungu ngokungezelelwa kwe-lockdown.
Unkosikazi Mebusi Mango ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi liyamphazamisa kakhulu uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
I-lockdown leyi siphilisa nzima thina, ikakhulu thina njengama-Zimbabweans. ilizwe lethu livele lonakalimanga kuhle. So naso kusale lockdown so thina singabantu bokuzisebenzela. Isikhathi esisebenza ngaso lalapho esisebenzela khona kwesikhathi vela sivunyelwa.
Unkosikazini esisa siziba ophila ngokuthengisa impahla azithenga kwamanye amazwe uthi kalumiswe uhlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ebesikhangelela ukuthi zonke izinto zingabuyela zibe normal. Lamabhoda avulwe sikhona ukuyawula.
Uhulumende uthi konke akwenzayo kule nhloso yokulondoloza izizalwane kubhubhane lwe-COVID-19. Ukhuthaza abantu ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni owe-Politburo owenziwe ngomgqibelo ukuba manengi amajekiseni eZimbabwe awokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sebesedlula izigidi ezine 4.2 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe asebehlatshwe eyesibili bedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ele South Africa lithi sesisehla isibalo sabahlaselwa yi-COVID-19 ngosuku abangena esibhedlela ngenxa yalo umkhuhlane. Lababulawa yiwo okuyinto esijabulise kakhulu abajabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba.
Kuviki edluleyo inani labahlaselwe umkhuhlane we-coronavirus lehle ngamatshumi amabili lesikhombisa ekhulwini 27% kuyoqhathaniswa leviki ebephambi kwayo. Inani lababulewe yilo mkhuhlane lalo lehlile ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5%. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla utshele umhlangano wabezindaba ePretoria ngolwesihlanu ukuthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu empini yokulwa lo mkhuhlane we-COVID-19.
To all South Africans, 2022 can indeed be a better year. It's all in our hands.
Nxa singaqhubeka sihlaba amajekiseni e-COVID, sigqoka ama-mask, ukusanitizer lokuqhelelana, impilo izabuyela lapho eyayikhona.
Get more of our sporting, our recreation, and all our entertainment back.
Inani labangeniswe umkhuhlane we-COVID-19 ezibhedlela lalo lehlile ngokudlula okwesithupha ekhulwini 6.3%. Unkosikazi Wasila Jasat, ingcitshi kwezempilakahle ngumhlanganiso we-National Institute for Communicable Diseases, uthi bebengakhangelelanga lokhu ngenxa yendlela igciwane le-Omicron ebelimemetheka ngayo ekuqaleni.
The percent of cases who needed oxygen was lower at 22% compared to the previous 3 waves. The percent of cases who were treated in ICU was 5.8%.
Inani labebedinga umoya we-oxygen ezibhedlela lehlile. Kwehla elabebedinga ukuphiliswa yimitshina. Kwehla elabebegula kakhulu. Kanye labagcine besifa ngalo umkhuhlane.
And the proportion of admitted patients who died in hospital in the 4th wave was 9.7%.
Compared to 26.4% in the 3rd wave. Abahlaselwe COVID-19 ngosuku labo besile besuka phezu kwezinkulungwane ezingamatshumi amabili 22,000. Ngompalakazi bayaphansi kwezinkulungwane ezisithupha below 6,000 ngolwesihlanu. Unkosikazi Michelle Groom okhokhela uhlangothi lwezempilakahle umphakathi kunhlanganiso we-National Institute of Communicable Diseases uthi kulezibonelo zokuthi i-4th wave isifulathela.
Gauteng has officially exited the 4th wave according to...
I-Gauteng ivele isiphumile ku-4th wave. Kanti ke zonke ezinye izizabelo zelizwe lazo kukhanya ziyalandela.
Percent positivity and you can really just see the spread over the last month.
Lezi zindaba sezemukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Iningi lithi sekuzaba ngcono ukuhamba, ukusebenza nokuphila. Abanye bathi izindaba ezimnandi ngoba abazukulahlekelwa izihlobo eziningi njengalokho okwenzeke esikhathi esedluleyo. Bakhona bathi le kungaba yinhlansi yokuthi i-COVID-19 isivalelisa. Kodwa ke esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi uzakholwa ngokuzibonela njengoTomasi.
Engakutsho nje ukuthi asifanikezeni 2 months, 3 months, sibonene for really really ukuthi hayi akwakaqhamuka izindaba na esezitshintsha lokho abakuthilo. Ngoba eqinisweni bona ukuthi sengathi mhlawumbe okunye nje bakwenza ngepressure from ezweni lapha kuma South Africa, ngoba abantu bakhathele manje kwalo betshela indaba ze COVID ukuthi namhlanje ikhuphukile this and that, abantu ngaba baphethwe izindlala bafuna ukuyasebenza jikijiki sokuvale lokho. Dala abantu behlupheka mpela, abantu balahlekelwa imisebenzi.
Sebesedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 billion asebehlaselwe icoronavirus kwele South Africa. Asebekuleyo yilo mkhuhlane bedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalolunye 93,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuswa Khumalo.
Ulamalunga ebandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora abangafuni ukungena ukhetho lwama-by-elections besithi uMonzora labanye bakhe bakhahlameza uNkosazana Dokozani Gubhe. Bathi uMonzora usezama ngamandla wonke ukuba aphosise uMagubhe edale lephalamende ngoba wesaba ukuthi uzamthethela isikhundla emhlanganweni wokukhetha inkokheli entsha ozakwenziwa lonyaka. Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaMagubhe, uthi banengi abalandeli bebandlaleli abathi kabasafuni ukulimela kukhetho oluzayo.
Kuliqiniso ukuthi kulabantu asebe withdrawile ukuba ngamakandidate ebandla le-MDCT kuma-by-elections abuyayo. Lokhu bekwenza in solidarity lomama udokotela uDr. Khuphe. Bathi bona ngeke bame babe ngamakandidate e-MDCT uDr. Khuphe ehlukunyezwa ifuna ukurecall eParliament ethethiswa nsuku zonke.
Okunye ke Ndlovu, bathini abantu kunapho-ke kubandla leli?
Bathi bona abantu laba indlela ubaba uMonzora arana ngayo iparty kayikho emthethweni. Uzananzela ukuthi kubulawayo kwavotelwa istructure e-Ascoti, ubaba uMonzora wasikhipha wathi lesi kasimsekeli, bayafaka esawo esingekho emthethweni. Uzananzelela ukuthi bayaprotesta kobulawayo ukuthi ama-structures ka-2014 selahliwe kwayaphikwa abantu ngudlu insitha befakwa kuthiwa yi-province. So ngezinye izizathu abazitshoyo ukuthi bona baya-withdrawa, kodwa lokhu ayikho akukho kobulawayo kuphela, okulabantu abangu-5 abawithdrawileyo. Yinto nje ekhona ilizwe lonke jikelele. Elupane siyakwazi ukuthi edaluka wadi ukuba badengumela bengu-candidate laphana la ewithdrawile. Siyakwazi ukuthi emiglens bakhona abawithdrawileyo, siyakwazi lasesithitungwiza eHarare bakhona abawithdrawileyo. Bonke labo bewithdrawa bethi bona ba-insolidarity lomama udokotela uDr. Khuphe, bathi ibandla liyamhlukumeza, ibandla lifuna ukumrecola. Ngalokho-ke ngeke bakwazi ukuthi bame bebe ngama-candidate e-MDCT nxa kuyukuthi umhlonitshwa uDr. Khuphe uyahlukunyezwa.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MTCT umnumzana Witness Dube uthi abantu laba bebengakakhethwa ukuba bazamela i-MTCT kukhetho oluzayo.
Iqiniso yikuthi laba bantu abakhiphe amabizo abo bebengakabi yibo abamele ibandla kukhetho, bebesangabantu nje abafake izifiso zabo esingathi ngama-applications. Bafake kuprovinsi yakoBulawayo, baphinda njalo bayibhalela yona leyo iprovinsi yakoBulawayo, bayitshela ukuthi bona abasafisi ukuthi ama-application abo akhangelisiswe mhlawumbe ekutheni babe ngama-candidates. Kodwa kukhona hhayi bebengasibo bodwa, sikhangele kakhulu ku-ward 8 lapho kuphume khona umama uShila Msonda, bekulabanye nje abangu-7 akade befake ama-applications akhe yena engowe-C8. Ufike kubo Mpopoma okulo Sibusiso Edina Adams, umsekeli kaNobhala weprovinsi, bekulabanye abangu-5 yena engowe-6. So baningi abantu aba-aplayileyo, njalo ibandla liyaqedisisa wona lumsebenzi. Entemba ukuthi kusasa kuyabe sokusethulwa ukuthi ama-candidates amelele ibandla ngobani. Kujayelekile ukuthi abantu bafake izifiso basebezikhipha sebebone okuthile.
I-Commission eZimbabwe Electoral Commission ithi izaqala uhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni eziningi elizweni. I-Commission le izanda kubika ukuba balutshwane kakhulu ababhalisela ukuvota ngomnyaka ophelileyo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
singakangeni kusigaba esilandelayo. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Novak Djokovic, umdlali wetennis olodumo odabuka kweleserbia usexhotshiwe kwele-Australia. UDjokovic wangena elizweni leli wathethelwa ivisa yakhe ngurhulumente owathi kalandelanga iziqondiso zokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 kube sephanyeke udaba lolu emthethwandaba. I-Reuters News Agency ibika ukuba urhulumente umxhothe elizweni leli esithi uDjokovic ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 wambamba ingakangeni elizweni leli. Kathathwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ezimbili ezizimeleyo zazimnike ithuba lokuthi ulakho ukudlala kumncintiswano we-Australian Open Tennis Tournament loba engahlatshwanga ijekiseni. Kodwa umthethondaba uthe kumele abuyele elizweni lakhe. Wayengumongameli wakwele mali u-Ibrahim Boubacar Keita kasekho. UKeita wasuswa esikhundleni ngamalicatsha ngomnyaka ka-2020. Wasuka esikhundleni edobuse ilizwe leli ngomnyaka eyisikhombisa. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba ye-Associated Press. Bakhululwe yi-FBI SWAT team izolo kusihlwa abantu abane phakathi bevalelwe ngenkani ngomuntu befuna ukuthi ukhululwe esizalwane sakwele-Pakistan esasifuna ukubulala amasosha eMelika. Uhulumende wakwele-Melika ubika ukuba umuntu lo bethumbe abantu laba wabavalela e-Congregation Church Israel kwele-Melika. I-FBI ithine imsusela amanqe umuntu lo sokulesikhathi eside bezama ukukhuluma laye kuba akhulule abathumbileyo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokuzithwala kwentombazana engendanga. Kwakusenziwani izolo njalo lubanjwa njani udaba lolu kulezi nsuku? Sixoxa lengcweti kwezamasiko umnumzana Elijah Singene Mpofu ohlala kwisivalo enkayi.
Kwakuthi-ke lapha intombazana ekhaya ingabonakala ukuthi isimi kubi ingazange ivelise ijaha kungela jaha elidobulileyo, babeyibuza wena kanti lokhu osulakho-ke kwakungafihleki phela ngoba badala ukuthi likhowa lingathuza edweni lithuzile lizaphapha kuphela. Kazaleke imisisi ibisivuma ithi aye ngimikubi sibili ngizidwele ngowakobani lumthwalo awuqambe ukuthi hayi ngowakobani. Bese bembuza futhi umtshelile yini umnikazi womthwalo lowo angathi ye kebe sokulungela ukuthi kuthathe inyathe elandelayo angathi kwakuthiwa mbikele umnikazi walomthwalo ambikeleke. Usumbikele ye sengimbikele. Uvumile ye uvumile. Nxa evumile-ke sokuzathathwa-ke uyisekazi wale nkazana. Angaba nguyisekazi, angaba ngumalumakhe, angaba nje yisakhamuzi esijayelekileyo umakhelwane. Amkhube amuse khonapho lapho umthwalo lo ongowakhona.
Wakusenziwani bengafika kibo kajaha?
Kulowo muzi babefika bahlale ngaphandle komuzi. Ijaha lalo liyabe vele selibikile ukuthi lapha sengona umntana nomuntu bayeza nje abantu bakhona ngaleli langa. Sebezawuthi ekufikeni kwabo bafike bahlale ngaphandle komuzi ngale bababona ukuthi hayi nampayani sokulungisa ukuthi bazangena ngaphi kuzahamba njani. Kabangene ekhaya. Ukuze bangene ekhaya kuyathunywa umuntu ahambe ayebathatha. Babengaphongungena nje babengavumi ukungena babeqala bakhungwe. Bangakhungwa ke sebengena ke ekhaya. Nxa sebengenileke ekhaya laphana endlini lapho abangeniswa khona bafike futhi bathi yaya bahlale phandle bobabili. Abangeni bakhungwe futhi bangene endlini baphiwe isigcabha kabasihlali futhi bengakhungwanga bakhungwe futhi bese behlala.
Kuyini owakulandela baba Mpofu?
Abavula imlomo yabo futhi bengakhungwanga sebekhungwa futhi sebevula imilomo yabo sebebika-ke ukuthi bangani lapha ekhaya silethe umthwalo wenu sekubizwa ke lo jahalwana ngoba la ujahwe bese sibikile sebuya lapha endlini uyakwazi lokho uyabe vele ezikhathi eziningi esevumile laye bavumelana lenkazana ukuthi hayi umthwalo yiwo yebo uyavuma mfana hayi ngiyavuma sibili intombi ngeyami yimi nxa sekunjalo ke sokuvunyelwe sesizaculwa ke lumthwalo usuzaculwa lesi sisu sesizaculwa kubulawe imbuzi ngabulawa ke imbuzi leyani ihlizwe kukhutshwa umlenze lenyongo kugoqelwe ngesigogo yikho abazabuyela lakho ekhaya sebesiyabonisa ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe sibili lapho ubufakazi bokuthi uvunyiwe sebebuyeke lomlenze wembuzi ugoqelwe ngesigogo lenyongo inyongo leyana yayile mcimbicimbi abanye babesenza ukuthi uyena lo ohambe laye ayivuthele amgqizise unkazana lowana sokubonakele ukuthi hayi umthwalo uvunyiwe ngowakobani sebezabizwa ke sebebizela ukuzagwetshwa ukufohla umuzi bengaziwa
kwenzakalani kulezi nsuku
kulandelwa umkhubo ofana naye nxa silomnikazi vunyiwe ilijaha kodwa nxa saliwe yikho lokhu abantu abagcina sokuthwela abantu abathwa kabala boyise bathatha izibongo zabonina
namhla kuhlelo lomasiko besixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu ingcwethi kwezamasiko esintu siliqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asihlanganeni singabaphelileyo ngeveki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele Nkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi useNisfanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo
Usiphatheleni lamhlanje
amazwi omuntu lapho nxa evalelisa seza bhubha ayaqakathekiswa kakhulu ngabantu abaningi namhlanje bemfuna ukuthi sikhangele amazwi okugcina akaJesu awatshiyela abafundi bakhe siwakhangela siwathola kuMateyu ichapter ka-28 mbala kuvesi ka-18 siyaphansi ngibala ngisithi uJesu wasondela wakhuluma labo esithi aphiwe mina amandla wonke ezulwini lasemhlabeni ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhaphathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya oyingcwele kambe nxa ungumKristu umsebenzi wakho kuyini kumbe sithi umsebenzi webandla lalabo abalandela uJesu kuyini umsebenzi wabo ovela uqakathekile kakhulu abaningi basuka bacabanga ukuthi ukungena umuntu esiya kuba ingxenye yenkonzo ngamasonto kumbe ngesabatha yikho okuqakathekileyo yikho sinanzelela ukuthi ngesikhathi seCovid kwathi kuvalwa kwamabandla abaningi bacabanga ukuthi ibandla seliphelile lo msebenzi webandla usuphelile kanti nxa sisiza lapha sibala lokhu okukhulunywe nguJesu siyananzelela ukuthi kuphuma imichijo ethize eqakathekile esikhombela ukuthi kanti vele thina umsebenzi wethu kuyini nxa sizithi singabalandeli bakaJesu okokuqala sinanzelela ukuthi uJesu ugcizelela ngokuthi kubafundi bakhe kazangathi hambani liyethona likhonza ethempeleni kumbe esinagogo kazangathi kibo chithani isikhathi esiningi lisiba ndawonye lisidla likholisa kodwa ke simbona ebakhombela phandle kwabanye abantu abangakabi masi uJesu kuthi ukuthi kuyinto emqoka uJesu ikuthola abanye abafundi kodwa kathi kukhanya ngani thina kithi into ebamqoko ikugcina abafundi esilawo lokuhlala singaphakathi kwamabandla ethu ngakho bemfuna sikhangele imicijo emithathu okokuqala asinanzelela ukuthi uJesu uyagcizelela lapho ukuthi amandla wonke aphiwe kuye emhlabeni lasezulwini ngoba nguye oyindlela yokusindisa lokuphilisa lokusilisa abantu ngakho-ke nxa thina siphuma sisiyakhuluma labanye abantu
asiphuma ngoba sikwazi ukuthi amandla wonke yonke into ikuJesu. Okwesibili la ngilandela lo mcijo, asinanzeleleni ukuthi uJesu uthe hambani, kazangathi hlalani, uthi hambani, hambani liyachumayela ivangeli ezizweni zonke. Lapho ngakwanisa khona ukuthi chumayela ivangeli, uJesu uthi hamba uyelichumayela. Okokugcina ngifuna ukuthi unanzelele ukuthi nxa uhambo siya ngale ufika usenzani, ngoba abaningi bayahamba bekwenza okunye. UJesu lapho uyachaza ukuthi hayi, nxa uhamba ngale fakaza ngoJesu, letha abantu kuJesu. Abantu abaningi bagcina besiba ngabafundi bamachurchi abo, bagcina besiba ngabafundi labalandeli babafundisi babo. Akusitho ukuthi kuyinto embi ukuthi ulandele umfundisi wakho lomzekeliso lokuthi uzehlise phansi kwakhe, kodwa kawusuye owakufela izono zakhe. Izono zakho zafelwa nguJesu. Ngakho ke thina abafundisi kumele sikhombe abantu kuye uJesu, singabakhombeli gidi.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sinika amandla, sisize ukube sibe ngabafakazi bakho, singene sihambe siyetshela abangane, siyetshela izihlobo, siyetshela abanye abantu ukuze babekwazi njalo bahlangane lothando lwakho Jesu. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo e-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Nansi impumela yeminye imidlalo: Nigeria 3, Sudan 1, Egypt 1, Guinea 0, Gambia 1, Mali 1. EleZimbabwe lizancikilana neGuinea kusukane ezilandelayo. Okwamanje iZimbabwe Warriors kayisoze yenelise ungena kuma-quarter finals. Sike sizwe ezabatsha silomculi odabuka eMathebeleland North.
Lami ngumsilumlene uhletube, ngizalwa esigabeni saseCholocho esabelweni secola ngamathempukane. Ngizalelwe khona, ngakhulela khona, ngafunda khona laphana ke eNemane Primary School imfundo yebanga laphansi, ngayaqedelela laphana eNtulula Primary School imfundo yebanga laphezulu, ngifunde laphana eCholocho eCentre eMavela Secondary School. Kulendima yomculo ke ingene mhla ka 25 August 2021, kulapho ke engikhuphe khona ingoma yami elesihloko sayo esithi iPleasure. Kwezomculo ke nginguNobuhle Makhwelintaba. Makhwelintaba ke kungukhokho wami. Makhwelintaba izizwe ezijikeleza ngayo, kanti kugodi isikhumba sembongolo, mthakazi zomahlathi, imbala sehlathini eqhakaza ubusika nehlobo. Ngizibiza njalo ke kwezomculo. Nginomlobi ke futhi wezingwalo zesiNdebele, ugwalo oluthi Ngangithembile, logwalo oluthi Kwakutheni. Ngilobele ezinye ingqungquthela zabalobi bakomthwakazi, okulugwalo ke lwezindatshana zesiNdebele ezimnandi. Le genre ke yona ngizakhele yona mina. Iyaqala ke nqa ngami. Ngiyakhe ke ngokuhlanganisa ama genres ahlukeneyo. Ibizwa ke yona ngokuthi pop, okusho ukuthi ke popular music ngolimi lwasemzini. Ngiyakhe ke ngokuhlanganisa ama genres ahlukeneyo. Ungayithatha ifake kumasikandi iyangena, uyithathe uyifake ngapha ku-afropop iyangena, okukhomba khona ke ukuthi yakhiwe ngama-genres ahlukahlukeneyo.
kuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.